Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 wamgcibelo mhla ka 14 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Obe ngumphathi mtambo wezempila kahle yabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube uthi uxotshwe kuleso sikhundla ngenxa yimbono yakhe yokuthi uMongameli Mugabe sekumele akhethe ozamelama.
Uma kukhona owamzekisayo wathi ikhundle lawo libonayo nakwakuthi into leyo ijwayelekile nathi ijokela ngazoo.
Ukudonselana amandla kubandla leZANU-PF kuqhubekela phambili kobulawayo. Namhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa ngengxaki ezikuhlelo lokubhalisela ukuvota.
Kulabantu abarecord abantu ababhala phansi abantu ababeregistered abantu bezani. So ngenye idaba sibilo okumele sikhanye ngani liyahlalelwa phansi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Obe ngumphathi mtambo wezenhlala kahle yabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube uthi uxotshwe kuleso sikhundla ngenxa yembono yakhe yokuthi uMongameli Mugabe sekumele akhethe ozamelama. UDube ngomunye wabaphathi mtambo abathathu abaxotshiweyo kukhabhinethi kaMongameli Mugabe entsha. Sixoxe laye uDube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Manje ngomnyaka ozayo uzangena yini kukhetho ukuthi uqhubeke ulokhu ungumeli wedale leParliament?
Ngizabona phela ngokuthi ngiphila njani. Yabona umuntu besekhuthile ngezinto ezihluphayo engxenye ngiyezwa ngiwuqinile ngandlela kodwa manje njalo ingaqinanga izadilisha ngizadilisha lemuva. Ngiyabona ukuthi ngiyayisiba njani.
Bakhona abanye abacabangela ukuthi ungabe uxotshiwe ngenxa yokuthi ungabe usekela ixuku lelo okuthiwa yiLacoste. Kungakuliqiniso into?
Hayi, angiwazi ukuthi kuthole ukuthi iLacoste. Ngiwale maphepheni kuphela. Angiyazi ngikhulume nomuntu wathi kangijoyine iLacoste ngoba angiyazi akazekhuluma ngokuthi iLacoste. Ngiwale maphepheni nje ngizokukhuluma kuphela. So uyakufela maphepheni ngokuntwana.
Kukhona laphana owakhe wakhuluma wena usithi akudingwe umuntu ongelama uMongameli Mugabe kwela kusasa. Ubona ungani lokhu ayisikho kunye yini okungaba kwenze ukuthi ususwe esihlalweni sami?
Uma ungokunye wakho la ngikwazi ngoba angikake ngibone isitsho sayo. Khulume isitsho sayo ubona ikomthwa ukuthi express opinion yakho. Awuyakungazi yonke ukuthi umthetho akunamandla okufana umthetho. Kanti ngiyabe ngikhuluma into engiyikhumbulayo. Uma kukhona owamzondisayo kuhlungu kodwa nje ngibona ukuthi iqiniso lawo libonayo nakwakuthi into leyo
Hello, ke ngumnumzana Chinga Dube oyengumphathi mtambo wezenhlala kahle yabalwa impi yenkululeko ubekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ukudonselana amandla kubandla leZANU-PF kuqhubekela phambili kobulawayo. Ekuqaleni komnyaka kuqhamuke ukulwa emahofisini aleli bandla kwalimala abanye. Ukufuthelana okusebandleni leli kuqhubekela phambili kungakhanyi ukuthi kuzaba lesi sombululo. Umgcini sihlalo wabatsha esigabeni sakobulawayo umnumzana Magura Charumbira utshele uStudio 7 ukuthi bakhona ebandleni leli abafuna ukukhokhela ngobudlwangudlwangu.
Abo lokuzeni abo bandidliwa benza intando yawo lethisa veli kabana la-37 ama-army generals. Then sebesithi thina mithina siyabhizi imedia wengena proof kule problem kona pa
bathi uyabuza ngani
problem ende angiboni kulabantu vele abangena lungelo even abanye bangkhona bangekho even ku presidium even ku government kodwa lapho ngikukhuluma inhlamba bethethisa even abadala benzani besifundisa izinto ezingekho right so bona sebezathi mina ngi-extele from the party kakhesi ngizakhishwa epartini mina epartini vele angiyangomuntu ngijoyine iparty ngedwa ngabuya ngedwa ngazala ngisepartini so umuntu uzathi we are now being extelled from the party uyabeathatha ngapha amanjawoneyo plus abantu abaningi kade bebalokuzalulasukisa kuparty kade bengelalo kuzeni kade bengahambi ku-hearing i-hearing is supposed to be done regular constitution ye-party is supposed to be done within stipulated time ukuthi kule hearing then from there i-hearing ingayenzwa yoneyo that's when bazabona ukuthi kulecala kumbe awuna manje kathesi bafuna ukubhonga ufaya abantu kuphela faya abantu
kanti vele uDubo kuyini kobulawayo lapho kuliqiniso yini ukuthi kulobandlululo olwabe sishoneni lesiNdebele
iproblem ekhona lapha ukuthi iproblem ekhona lapha ukuthi thina lapha singafuna ukuthi sitshela namanga kodwa ngasikhangele yona iBulawayo ngokwayo abantu bezampilo lapha vele vele abantu abaningi aba but they are just abusing ama resources ebathi lapho vele akula even iparty lapha lingahamba edezona fana umuntu efuna ukuthatha ikadi emhlangano wezampilo kunzima ngani ungathengisa indlu ukuthi ulitole vele awulitole and abantu bangibona bayamvuruza abantu abangancedwa laphana ehofisini laphana ngamakhiwa ungabuya ngemkhiwa babomdala lapha singadla lapha maybe singathola something ikadi bayakulungisela kodwa kungabuya abantu sibili ama-renders ngabababoni wathi so kule problem konaba akula party ezamtiyefu lapha kobulawayo
lo ke ngumnumzana Magura Jarumbira umgcinisihlalo wabatsha kubandla lezanu PF esigabeni sakobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo
asambeni madoda siyovota
uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 mfufu kulama centers alandelayo Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Bengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikalani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Elzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Ukukhethwa kukamnumzana Ignatius Jombo ukuthi abe ngumphathintambo wezemali kuthiye abaningi bemangele ngoba engelazifundo ezilokwenza ngokwemali. UJombo ule degree lembali yomhlaba kodwa nguye oseza kuba ngumphathintambo wezemali. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazo yomnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Akalambali enhle ubaba umnumzana Ignatius Jombo. Siya siyakwazi ukuthi local government yonke ingxalangxoze esayibonayo emakhansilini umrambatswina saba le nhlupho ezikhona kwakunguye esasisaphethe i-local government. So kakala mbali enhle esingathi kumbe singakhangalela ukuthi kungaba lento engcono entsha azayiletha kuhlangothi lwezimali. Sikhangelele ku-West kakhulu ngoba siyakwazi ukwenza kwakho ukuthi ngumuntu nje okuqakathekisa i-politics, ngumuntu nje ongumfana kamongakamgabe ukuthi kuyenziwa loba yini. Kanti i-ministry ye-finance ifuna umuntu one-discipline, njalo umuntu okwanisa ukuzimela yedwa amtshele umongameli ukuthi hhayi njengoba itaye kwenza ukuthi abophe isikhwama somuzi kungaphongukuspendwa nje imali yelizwe mahlayana. Kodwa kangiboni uminista uSompo eza kwenza lokho ngembali yakhe nje akalayo sekulocal government.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampa bafubembula
ikudivana kudlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomunye wabadingela isibhedlela sePlumtree uncedo umnumzana Diva Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga ukungeneseleni baba Nkomo.
Kusitshele ngohlelo lwenu lolu.
Uhlelo lolu lubizwa ngokuthi Plumtree Hospital Helping Hand. Sathi nxa sikukhangela singabantwana beplumtree sakubona ukuthi kuhle njalo kuqakathekile ukuthi noma singabe sigcwele wonke umhlaba jikelele. Kuba kuhle ukuthi siphinde sicabange lapho esivela khona, sithengisele uthando lapho esikhulele khona, sithengisele uthando kwezempilakahle kulawa abasele ekhaya, njalo sibonise ukuthi sile concern ngakho okwenzakala ekhaya. Sendlela sePlumtree sithwala umthwalo omningi kakhulu. Abanye abantu abakwazi ukuthi umango webulelima lemango ukuthi ngumango omkhulu kakhulu lwana. Mkhulu ngibona ngathi kwedlula ezinye izigaba eziningi kakhulu kwedlula eZimbabwe. So nxa ukhangela usuka kuDupute ezibhedlelezana nokondolwane khona ngale uyehla uzefika kubomakhorokhoro kubobrunaberg. Zonke lezi ndawo lana nxa ungagula usuka khona ngale ubuya uzalaliswa esibhedlela sePlumtree.
Incedo bani kahle kahle liludingayo njalo liyaluthola na?
Uncedo owakathesi luyafika kodwa ngingathi kakhulu ngibone ngathi abantu kade bengakezwa kuhle ngalolu datshana lolu engikhuluma ngalo. Yingakho siye sathi kuhle ukuthi sizofikela lapha emsakazweni ukwenzela ukuthi senelise ukuthi sifinyelele kibo bonke abantu ababe belothando, ngoba akukhethelekile ukuthi ube ungumntwana ozalwe ePlumtree kuphela, kodwa iloba ungabe uzalwa ngaphi kodwa nxa ulonembeza okufisa ukusiza abantu siyacela nje zonke indawana zonke ukuthi abalosizo abasondele eduzane bancedise isibhedlela sePlumtree. Usizo kathesi lisabuya kodwa lubuya kancane. Abantu abaningi abanye basanda kuyiza leto kodwa kukhanya balothando sibili, ngoba sesiyezayelisa ukuthi siraise imali efika 20,000 kungakabi le nyanga ezimbili ezidlulileyo thi iqalile lento. So i-20,000 le iyelelisile ukuthi kuthenga omunye umtshina ohlola izinto ezifana lama blood levels nezinhliziyo ukuthi inhliziyo etshaya njani, okumtshina esiwuthengileyo esizayenza ukuthi sihambe siyonikeza isibhedlela sakithi sincedise abantu bakithi, sincedise abazali bethu khonale ekhaya.
Abafuna ukuncedisa Dube bengalithola ngaphi njalo njani?
Abafuna ukuncedisa ukhona kwadlala thize ngibone ngathi ngizathi ngikhiye inombolo zami. Bayelelisa njalo ukuthi bangithole kuWhatsApp. Bengangithola kuWhatsApp inombolo zami zeWhatsApp noma bafisa ukufona. Uyafona kiyo yena leyo number thile, noma ma ufuna ukuthi uthumele imessage yeWhatsApp uthumela kiyo leyo number. Utholakala ku 0044 78 656 7 9977. Noba abanye abayelelise ukuthi bangene ku Facebook laphana bayadinga bathi Difa Wajapi Bango, noba badinge uNzimu Unami Moyo. Nzimu Unami Moyo useGoli. Baningi nxa ukuthi ungachubanga ngathi sizayenelisa ukuthi sikutshele ukuthi kuleyo ndawo oyakukiyo siyazi ukuthi silama branches amaningi, silama branches eZimbabwe kanye, silama branches eBotswana, silama branches eSouth Africa, sibe sisiba le branch ese-Europe ehlanganisa America labo Australia lezinye indawo so sithi sikwenze lokho kube into etshengisela ukuthi sizimisela njalo sibe very transparent ngayo yonke into esiyenza sithenzele ukuthi serious ukuthi lento le siyenze ibe impumelelo njalo ibe impact lokuthi la kusasa sibe igeneration ezachiya ama footprints amahle esigodini saseplumbs
hayi isiyabonga baba Dube bekukuhle kuba lawe kuhlelo
ngibonge babunkomo ngibonge njalo ngiphinde njalo ngikhalaze njalo ngokuthi abantu bakithi awasondelani bafowethu labo dadewethu akulo ukuthi ungakanani okuncane uyabo ukutholile ungangithola kuloze number la inombolo zami zocingo noma kungabe yi 20 rand noma kungabe imali izanceda ukuthi ivale isikhala laphana ukuthi iphindezele sithole imadlana ethole icwalala thengeni imchina edingakalayo ngoba zinengi izinto ngeke ngizivale ngizicede kodwa kuningi okufana lo impeta iyadingakala kuningi ngaba la ubize lithoni ilanga
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni isixoxa lomunye wabadingela isibhedlela sePlumtree uncedo umnumzana Diva Dube asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntunga milinkomo
Hayi siyabonga Ntungamili kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lo nokubhala obona ngokuhlelwa kwenhlelo zebanda le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosikazi Ellen Shiriyelenga sixoxa ke ngohlelo lokubhalisa amagama okuvota Okwakuqala kwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi kuyini elikubonayo okwenzakalayo ngodaba lolu sizwa abantu bekhala ngokuthi hayi kungani kunzima ukuthi abantu baregister.
Kanye ngani kulobunzima ukuthi nje kwezinye indawo okutholaka ikakhulu like kubo Bulawayo la kubo Harare kwezinye indawo lapha dokotela bahamba anti izekibithe even Nxa ungenaa proof of residence uyakwanisa ukusayina i-affidavit yona le kuphela bakunika yona but kanye ngani kwezinye indawo abantu abezeki bayala ba-insista ukuthi kuphiwe njengokuthi umuntu kube le ncwadi yamanzi kumbe incwadi yezesa etshengisa ukuthi umuntu uhlala ngaphi but kuba nzima ebantwini abaningi laba abangelayo kanyeke ukuthi kakhulu like abanye abantu abalojayo ukuthi maybe abe loje ehlala endlini but umnikazi wenza uhlala emakhaya so ukuthi umuntu ethole i-proof of residence le kuba nzima so ngenye indaba sikelade sibona ukuthi hayi ingane iyahlupha loba nje lapho esikwanisa khona bezama ukuthi ngo-councilor labafundisi abamachurch ukuthi at least besebenze as ama-commissioner of oath be-certify ukuthi abantu bahlala khona laphana and futhi kwezinye indawo bezibone lapho lezikolo khona bezibone o-headmaster labo-headmistress bencedisa kakhulu ngoba ade besebenza as ama-commissioner of oath so ngenye indaba sibile ukuthi indaba ye-proof of residence ngenye ehlupha kakhulu khathesi nje kulenye indaba esiyithola izipoti okuthi kuthiwa ngale eseki eHarare just outside Harare kulesikhalazo sokuthi kuthiwa abantu nxa abanye ade bekwanise benelisile ukuyarejista ukuvota kuyabe kulamayuthi awezane abhala amabizo abantu bona laba babhala amabizo abantu bavele arejista lama-serial numbers ama-registration certificate abephiwa abantu so sibona ingani khona lokhu nje ngikwethuseka so ngezinye izinto ezihlangana lazo ukuthi sisabona ukuthi bona ngala abantu abakwesei bebona ukuthi bengancedisana njani labantu bezeki ukuze abantu bona laba amayibezane bemise into yenale abayenza bona ingani into esibili ehluphayo and I'm sure izinto emakhaya lapha asikatholi ama-reports a-complete but besisise ukuthi kulo daba olunjalo olwenzakalayo sibili ukuthi abantu abarejistayo kumele beyiripota kwezinye indawo kubosabhuku lama-yuth ezanu khona le makhaya ukuthi sebe-rejistile behambisa lama-certificates a so we are still gathering i-report yona le
manje ngokubona kwenu libona ngani kuza register wonke umuntu yini omela register i-6 million esiyizwayo le ngalokho okwenzakalayo
kunzima but lathi ezama political parties incedisana le-civic society siyangena sibile ebantwini lapho okulama-problems khona yikho sibona khona ukuthi for instance okufuneka la ama-lawyer yikho sibona khona ukuthi yayending over ama-cases anjalo kubo-lawyers for human rights laba abameli bazincedisa kakhulu but olunye uhlobo uhlobo ade lukhona into adesitshona esikhala ngayo from the onset eprogram yena bathatha izisupha nabantu abezethu uhlelo labo aluhambelani ngoba kwezinye indawo sithole ukuthi abantu bezethu bafika macala abantu bezithupha bengakafi and sesizakhangela ukuthi ma-wards wona la makhulu ukuthi uthi behambe bethatha okuyabe kule process bathatha khona izithupha so kuyamele behambe maybe mangenkwanisa umbe ama-20 umbe 40 kilometer so sibona ingani kuze i-process yona le ize inqabela kakhulu abaningi ukurejista ukuvota because izithupha kaziko so ngesinye isikhalazo esisifakileyo kuzeki njalo sifuna ukusifaka le ofisini yakombeti ukuthi bekhangele ukuthi udaba lonalo ngoba abantu abaningi bezethile kukuvota
njengamabandla aphikisayo izikhalazo zenu libona ungani zizalalelwa yini
kwezinye indawo ziyalalelwa wathiezasibenza i-MDC which was accredited ama-observers abantu bethu ukuthi be-observe i-process yona le so besibona ukuthi ngado kulama-problems amanye athize njengendaba le yama-affidavit landani labantu abethusela sihle sikhulume labantu bezethu khona laphana and futhi enye i-problem imtshina le yadiphonga ukufa kulezinye indawo zethu imtshina yezekhile isifa nale irejistisa abantu imoment ithole ama-reports anjalo abantu bethu ama-observers on the ground behle bekhulume labantu bezethu so eminye ezinye izikhalazo zethu bezikhangele isifa but kulezinye njengalezi kade ngizitsho ukuthi kulabantu abarekhoda abantu ababhala phansi abantu ababerejistile abantu bezana so ngenye idaba sibile okumele kukhanya ingani liyahlalelwa phansi kuba nzima ukuthi silusolve overnight but yinto okumele kuhlalele phansi zama-political parties labezekhi izilabo-human rights commission lamanye lamapholisa kuhlalele phansi kubona ukuthi udaba lolu lungaxazulula njani
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
okay ngiyabonga lisale kuhle balaleli
lo-ke bekungu-Ellen Shiriyelenga ingcweti kwezokuqutshwa kokhetho njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube ebesiqoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz
okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga kusasa lilanga lokunanza amalungelo abesifazana abahlala emaphandleni emhlabeni jikelele ele-International Day of Rural Women elabekwa ngumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations asizweni ukuthi abesifazana bezimbabwe abahlala emaphandleni abaxoxe le-Studio 7 kuwona lo umnyaka bathini ngempilo zabo umqalisiziba ngunkosikazi Felicitas Mhlanga owendele embembesi elupane kondebele yena uthi ukubhidlika komnotho welizwe kubangela ukuxabana ezindlini
obaba kulula ukuthi angizwa sekunzima uyaphuma zihambela zile etshwaleni ayetshona ezidakelwa esekuyifuna ukudla ukudla khona lokho kakukho umama nguye osetshona ethwele nzima ecabanga lapha nalapho ukuthi enzeni ungazozama ukuthi kahle kengebambabamba laphana kumazibani ngelaphana kozibani kodwa uthi uza kuphani emakhaya osiphatheleni sebekhona ngezimpahla ezindala ukuthi sekudadalwana ngazo imali zakhona amabele kawakho ayiwa oyabe kuncedisana ngawo
asizweni ukhansila Sambulo Maphosa wesiphunyuka enkayi wonduna usikhobokhobo
amabele lawo esiwathengileyo nawo awasela mali okokuthi nxa usuthengisa ibhakede lakho sithi ufuna ibhadalela umntana esikolo ungacina uthengise konke ukudla namanzi omama abaningi bahambela amanzi imangwenini kuyabagugisa khokhana omama bakithi ngapha basona sebengani badala kule minyaka yabo ngenxa yokuthi bathwala nzimakho ngemisebenzi abayenzi
Umshoni Chwalwazi Sibanda umela icholocho edalele parliamente.
Abantu abangamantombazana bahamba imango emide besiye ezikolweni because bahlangana khona lokungalunganga, bahlangana khona lokuzwangulwa ngabantu, abahlangana khona lokugcina bengasaqedanga izikolo ngoba sebehlangana labantu ababafana sebemithisele bengasaphumeleli ezifundweni ezifundweni zabo.
Osakhulayo uCouncillor Brenda Mpofu emlume 2 enkayi uthi sokusetshenziswa ukudla ukukhankasela ukhetho.
Nxa utransporter lona efika uzambona semilele isiqhubu laphana elabantu bona labathi ngabe bandla leli elibusayo angisho esesiqoqisana labo khona phana kulelinye ilanga engike ngaxoxwa kuyena leyo ndawo kwathiwa mina kangifuneki ngoba mina ngwe opposition party umuntu ofunakala ufunakala uchairman weZANU PF. So mina ngabuza ukuthi why kufunakala uchairman weZANU PF ngoba ukudla lokhu kayisikho kwezanu, ayisikho kwe-MDC, ayisikho kwabani, ukudla okuzoncedisa abantu abalamba njengoba nje kuyalani.
Unkosikazi Rosemary Ncube uhlala epulazini leManzow Farm eMashonaland Central lapho okwaba lengxabangxoza abantu bedilizelwa izakhiwo zabo ngamapholisa.
Njengabomama siyahawula sithi thina esisekela abantwana esifuna imuli ukuthi zigqokani, so yinto esihlukuluzayo ngoba abantwana kabalazigqoko kabalasikafu konke lokho. Mina ngumama ogulayo iBP, so ihlala ikhwelile iBP ngenxa yezinto ezenzakala lapho eplazini. Plazini leli kunzima kodwa sabuya singena kuthiwa jamba nje emasimini, sathi lathi sesingenile phela kodwa sebesijamba nje futhi basiphe eplazini.
Unkosikazi Joyce Dube yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eSawima.
Lokhu esisipha abantwana ama-sanitary pads njalo amankazana lokhu esanda esiba maningi. Sesihambisa abanye esikolo. Last year bakhona babhadalelwe i-fees bathengelwa ama-uniform. I-community yacela ukuthi kube labafana. Nabafana sebekhulile, abanye sebebuya eBotswana. Sebezamile imisebenzi behluleka babuyele basesikolweni ebhentshini bazimisele.
Sixoxe njalo lo nkosikazi Siboniso Moyo owendele kundandambula elupane.
Lani ngilayo khonapho wami layo uthotshiwe khona la. Kufunakala imali yesikolo ukuthi imali ipefonini ngizayenza njani ukuze ngiyikhiphe leyo mali. Umntwana ngu-grade 7 ufuze ukuthi abhale. Nxa yelokhu exotshwa exotshwa angiyabona ukuthi vele kunzima sesikuthweleke kathesi emakhanda le mahlombe. Ube hambile ubaba esiyaxolisa khona ngale sikolo ukuthi hayi imali sisanjani sisayidinga. Sizama khona oku ukuthi siyekheshisa yona i-cash out leyo i-$100 bethathe $10 bekunike $90 kusoze ukuthi uzobhadala esikolo.
Unkosikazi Febi Dube uchasisa okwenzakala eBinga.
About every day imvula yakazovula ziyakanya iziphoka o balugwase baliugwase ma-NGOs dakwe furumende dakwe litari kutubva mazivano kulimvi so vanakazi valikushupeka loko izini kubhadhalira vana vechikolo dakwe valivudhakake gambo tatukwenchi tuli ugwase gokuno tatukwe migodhi yamagoldi tulamulonga kasamba vezibhatimantemba tatwali vanakazi dakwenchi vadhaa Mpongo kulindiswa kuno impongo bantu vamwe balazyo labakuzidza kuHarare okunobaula mabaya kachi vekare hard cash so impongo kweredozi bezo badale transport ukavuge kuHarare polazi imali yakona wakuidzana yanda kuula zvinhu zvii so tiri kushupeka loka kuti tidzane mali ndava inkuku nditi wakatembedhezi yakafe Newcastle kachi kwemunzi kule nkuku wakasiya lampongo kupera ing'ombe tatu wezvala iri kutishupa mudini dalombalo kahambe votsvalo
Unkosikazi Juliet Nkiwane umqondisi we-Women Development Association of Zimbabwe efundisa abesifazana ngezokhetho.
Omama vele babesizwa kuthiwa ungahamba uyevota kule mtshina ekubonayo. Omama bayaguqa bayayisaba bebesi lama-groups awomama abafuye imbuzi abenza izingadi so ama-groups ona la nayo aseyi-network ukuthi omama babe nendlela zokuqosethana.
Iningi lisibuza ukuthi kambe umnotho welizwe uza guquka nini. Sokutheni? Hayi, okwalamhlanje kwanele. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kweziphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo.
Hayi, siyabonga sithandekile, ube lobusuku obuhle. Singakehlukani ke sikhangeleke ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Obe umphathi ntambo wezenhlala kahle yabalwa impiye enkululeko umnumzana Chinga Dube uthi uxotshwe kuleso sikhundla ngemva kokwethula imbono yakhe yokuthi uMongameli Mugabe sekumele akhethe ozamelama. Ukudonselana amandla kubandla lezana PF uqhubekela phambili kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lotulwa lamhlanje igama nguChris Gande lelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.